inhlanganiso leyi ekukhiphayo ireport yayo leyi ngithi iqondile kakhulu njalo ibalulekile. Kodwa ngizathanda ukuthi ngithi mina kakhulu lokho ekubalayo lapha oko good governance lokho ngibona kakhulu kakhulu ngugcizelele ku new dispensation ekuhulumende entsha ekhokhelwa ngubaba uMnangagwa. Yikho lapho embone khona sokulento eziningi ezitshengisa sibili ilokuze niye good governance. Kodwa ke okusichaya kakhulu lanxa kusenzakala khonoko indaba esizilwisa ze corruption. But i good governance yehulumende ekukhona esegcekeni. Kodwa ke into esihluphayo nje ukuthi abanye bethu laba amakhiwa la anjengabo Britain labo America yibo athi befuna ukuthi bona sihlale nje siphakathi kokuthi khulunywa kubi kuphela.
Kodwa bayakhala abanye babagawule ngokubulawa kwabantu ngamasotsha lokuhlukuluzwa esesike sakubona njalo bathi uhulumende wephula amalungelo mihla lamalanga.
Izitha zethu lezo ikakhulu behasebenza labo America labo Britain lokhu kusenzwa njalo futhi kade silezitha zethu ze G40 ize zisebenza labona abana bezitha bebahlomisa le opposition eyiyo ecela ukuthi ngabe ilizwe lihlala liphakathi kobunzima ngamanga lawo nkomo ende amanga nalawo nkomo anthanda ukuthi labantu abakhulumayo bayakholwa amanga wona lawo ngoba eZimbabwe lapha kulokuthula kusukela kade sikhuluma ngohulumende lo omutsha mina angikaboni ukuthi abantu bayahlukuzwa ama social landline kuvela ngapi konoko akulabantu abahlukuluzwa zwaye kuleli lizwe nkomo abantu bakhululekile